abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe ngoba lo mkhuhlane ungakafiki esibangeni sawo esiphakemeyo kodwa abaningi bebekubona ukuthi uzafika leso sigaba. Amadokotela amanye bekutsho lezi inhlanganiso lezakhamizi kube ukuthi hathi bo siyavuma njengelizwe siyalamba siyafisa ukuthi senze sihambe sivula amabhizinesi singene edorobheni sidinge lokhu lalokhu kodwa abantu besitsho ukuthi yebo kuhambe lanxa kunjalo kuzasenzela ingozi yokubana sibe kulumumo wokuthi igciwane liqanse. Inyathelo elithethwe nguhulumende liqondile but aluba uhulumende wayehle walalela wamphane ekuqaliseni kwenzeka ukuthi igciwane lelo ingxenye ngalo inqandwe kancane kodwa kwalesi sikhathi kulinyathelo eliqondileyo angikholi ukuthi ukhona umuntu ongaphikisana lo kwalesi sikhathi. Abantu sokufanele sincedisane sisebenze ndawonye njengabantu njengesizwe sihloniphe konke okuthiwo ukuthi ingahambahambi lokuhlala sifake amamaski lawo konke okubaliswayo social distance le msebenzini kube njengalokho njengesizwe sesisengozini yokubana lo mkhuhlane ungasiqeda sonke njengesizwe nxa singananzelelayo.
Ukuvulwa kwezikolo lakho sokumisiwe okwesikhatshana obekuyikho obekukhankaselwa ngababalisi labanye abalwela ilungelo loluntu singathi linyathelo elihle yini le?
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumeni sezwazibonela uhlupho nje ukuthi kwesikhathi uhulumeni ungathi uyaphuza ukubona ngoba ufuna ukwenza njengoThomas. Siyabona amanye amazwe avula izikolo ngoba lohlupho abuya futhi avala. Thina njengezakhamizi lelinyathelo ukuthi izikolo zingavulwa zimiswe lowo mhla ka-20 obesifakiwe kulinyathelo eliqondileyo ngoba lizavikela abantwabethu livikele ababalisi libuye livikele lezimuli lapho ovela khona ababalisi livikele futhi lezimuli lapho ovela khona abantwana ukuthi leli gciwane lingamemetheki. Even umnyaka ozayo u-2021 izikolo zingavula abantwana baqhube besiye esikolo kuphela nxa lomkhuhlane usithe wenqatshelwa kumbe wenelise ukuthi uthola limithi kumbe kuthe wenelise ukuthi unqanda ukuthi ungamemetheki. Yebo kambe sokuthi ababhala imihloliso bazakhoya bebhala kodwa la sibonga la sonyathelo elihle ngoba la imihloliso ingabhala lobanini ngakho bekuhle uhulumende ahlamise yonke into ngoba sekubhalwe kwamahlomhloliso kuthi abantwana bezabe behamba-hamba begada amabhasi lababalisi bona ababakhangeleyo abantwana abantwana bephuma laphana ukuthi baziphatha njani uzathola ukuthi sebehamba bonke sebeminyana kuphuma abantu abakwelatshwa. So ke uhulumende kulelo nyathelo ngawo bevumele ukuthi hayi so kulamaphepha angatshengisa ukuthi lumuntu hayi ulo hlupho lolu afuna ukuba nayingcethwa ngayo bese kuye emapoliseni umuntu kuthwala incwadi yokuthi kube le mota nxa izisobo zile mota kumbe nele mota abantu kathesi abazifundise ngokumemetheka kwegciwane ukuthi omunye lomunye kahlale emzini wakhe.
Abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe uzama ukwenqabela ukutshengisela lokhu okuqoqwa ngabanye ekupheleni kwayonale inyanga uJuly 31.
Well, uhulumende weZimbabwe unguhulumende ongeke wamphikela balendlela zabo eziningi ezijiyeneyo ezokuzama ukuvayela kumbe ukuncindezela izifiso zabantu. Siyakwazi ukuthi ngakhuma ngokutshengisela ukukhangela ukuthi besemadolobheni amakhulu iHarare layenale ibulawayo kodwa yela nxa kunjalo ingqondo emqoka yikuthi impilo zabantu azivikeleke ikakhulu kulomkhuhlane we-COVID-19 leyo indaba emqoka esingeze sayibalekela. Kungenza le ngxenye usevuma ngoba vele sefuna ukuthi achaye inyoni ezimbili ngelitshe one. Inyoni yokuqala kuyikuthi genuinely. Okwesibili eseganga futhi uhulumende ukuthi ancindezele abantu ukuthi labo bengaqhubeki betshengisela. Lokho kungenzakala. Kodwa ke sani basikuthi ukuthi amanyathelo athetheyo ancedisa ukuthi isizwe sivikeleke ekumemetheni kwalomkhuhlane ongakatholi umuntu okwalesi sikhathi.